Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 uNhlolanja 2024 uGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bathi i-Citizens Coalition for Change singcolile njalo ababona ukuthi ngaletha uzibuse lapha eZimbabwe.
Abazama ukusungula ibandla elitsha elizakhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa benza umhlangano omkhulu kobulawayo.
Njengoba sazi ukuthi i-CCC ivelela ngaphi, so simikhona bo CCC sizama consultations nabantu sizuthi abantu bona bathi siyibambe njani.
Abakubandla le-CCC bathi basahlolisisa ukwenziwa nguJamisa labanye bakhe. Bayakhala abazali ngabantwana abehluleka ukuja imfundo kuzinga le-ordinary level. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abazama ukusungula ibandla elitsha elizakhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa benza umhlangano omkhulu kobulawayo. Umhlangano lo kubikwa ukuba uphazamiswe ngabanye abantu edolobheni leli, kodwa waqhubekela phambili loba kunjalo. Omunye wahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Swithani Chirodza osekela uChamisa osanda kuthiya ibandla le-CCC esithi seliqanjulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu bathi i-Citizens Coalition for Change singcolile njalo ababona ukuthi ngaletha uzibuse lapha eZimbabwe. Abantu babona ukuthi isenza ngani isingxenye ezalo-PF njalo bajabulela ukuthi umnumzana u-Advocate Nelson Chamisa so achiya lelo bandla. So ngathi ukuthi lokhu ikade ngikuzwa ngingazi ukuthi kwezinye indawo bathini, kodwa lapha kontuthu ziyathunga lapha engikhona. Abantu ababuthene lapha bathi bona hayi, i-Citizens Coalition for Change ayisayenelisi ukuthi ibakhulule ukuthi khululuza isigqili sezanupiyo.
Ke singathi kodwa kuya ngaphi ngoba igama lebandla sikalizwa pholi yangaphi lawo lokho sithi blue blue kuze kube nini?
Lami ngumbuzo ebengithi kumele uphendulwe ngoba into engiyibona la ukuthi sizaba leminye imihlangano ezaphendula lowo mbuzo. Utokathisi abantu babuthene, into abangasayifuni lapha yi-Citizens Coalition for Change njalo bafisa ukuthi bekhokhele nguye u-Advocate Nelson Chamisa.
Lo umnumzana Swithani Chirodza osekela umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxwa ngodaba lolu lo mnumzana Ngqobizida Ncube ukubandla le-Citizens Coalition for Change.
Asikabi kwazi ukuthi upresident uyangaphi, maybe uyaphumula, maybe uyayenza okunye, asilaqiniso lakho. So sisabambelele kuyona le i-CCC njengoba sazi ukuthi i-CCC ivelela ngaphi. So simikhona bo CCC sizayenza ama-consultations nabantu sizwe ukuthi abantu bona bathi siyibambe njani.
Ye, nxa sisikhangela-ke kathesi kungani akula muntu okhanya engumkhokheli wayo i-CCC leyi, ingani nje iyazihambela nje itshaya ngumoya egangeni, ingani lidloze elilahlekileyo? Nxa kunjalo uzahlala kuze kuthini?
Anti wabona ukuthi okwenze umongameli wazi wachiya ibhashi ukuthi zikhona into abantu ade bekhala ngazo, ikakhulu emhlubulweni wakithi kwele Mandebeleni. Kukhona ade kukhala isikhala ngakho kumqoka esiyikweloku esikhala ngakho lanamhlanje esifisa ukuthi kulungisiswe. Thina njengabahlali ikakhulu abemhlubulweni wemathebeleleni leli zwe nje lonke jikelele liyamsekela upresident uNelson Chamisa. Kodwa kakuthi ukuthi phela ubaba kungaba lohlupho ekhaya, ubaba uyachiya umuzi awubalekele. Uhlupho lungabuya emzini wakho uyalusolva, uyaluhlalela, ululungise, lulunge. So nathi njengabantwana sisadidekile but asingeke siphaphatheke sigcwale indawo yonke. Sizasala kuyona lindlu eyakhwe ngubaba until size uthuli luhlale phansi, sibone ukuthi umele siqonde.
Ye, khona manje siyabona ukuthi lapho elikhona kungani vela kulanhloko. Njalo lo khetho olusanda kwedlula ama-by-elections likhe phansi sibili ongani kuyayangisa. Pho lizakwenzani?
Izinto ezikhona ziyakhahlalelwa phansi zikhangelewe ngoba abantwana bebedonselana bekulokudonselana phela lapho ungakhohlwa ukuthi ukudonselwana abantwana bebesendele nomunye sithi kudonswa kushiywa lomnye dosa kusiyani kodwa kuthulile ungahlala phansi sokuzazakala ukuthi simuva siqonda
lo ngumnumzana Nqobe Zitancube okubandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo. Bakhala bazali ngabantwana abehluleke ukuphutha imfundo yezinga le-ordinary level. Izikolo ezintathu kazitholanga ngitsho loyedwa ophutshe kahle izifundo 0%. Ake sizwe umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya ohlala edaluka eqoqa ngodaba lolu.
Le njalo ipasrate emadosi lofanda sinomkhonyana ma 0% okuhambileyo sibe sikunanzelele. Izikolo lezi eziningi basaskrini njengakuqala kumbe ezinye izikolo ziyaskrini kuthina abantwana balama-9 grades ngibe sibadadayo lezi ziyathathwa noma umntwana esuke eprimary engayenzanga kuhle kumbe mhlawumbe wabalekiswa ngobukhulu bakhe ukukhula kumbe iminyaka ngesedlulile kulabo odlala labo bambhalela incwadi etholakale kusonezo sikolo siphezulu. So kusuke kuphumise impumela engekho kahle, yikho okunye kubone sikuthola kuhambelana lakho.
Nxa kusesimweni sele sokhuluma ngaso, pho kulungiswa njani?
Njalo okunye okuvamileyo zonezi zikolo ungathola ukuthi khona laba balisi balutshwana ukuthi bebamba amagrade wonke bawaqede ngesikhathi esifaneleyo. Nazo iy'ngane zona lezo abangabahlala khatshana kude njengalesi simo esisikiso climate change kuyabonisa vele kubana umntwana nxa vele sube ngadlanga lutho ekhaya akula nto ongayibamba ezwisise ufike lala ecabanga umango ohambayo lempilo ovele kiyo ekhaya kuyayehlisa izinga lokufunda. Njalo futhi ungathola ukuthi bona abo bantwana bona lawo ama-subject abaqambileyo bawabhadalile kabaziniki ithuba lokuwastarta ngendlela efaneleyo kumbe kuwafunda bathola yona lana ama-40 minutes abanikwa ngomtitsha, 20 minutes umtitsha emfundisa, 20 minutes efumele ebhale abanye abakwenzi konke lakho ukustarta kumbe ukucrusha nje ithuba lokuthi crushe incediswa ngomunye kumbe into zokufundisa ezingamncedisa ama-Wi-Fi kumbe amafoni wona lawo kunzima umntwana ukuthi ekuthole. Kuyathotisa impumela engekho engaqondanga sikubona kuyintelela embi kakhulu. Angazi ukuthi singayenza njani kodwa-ke okudingekayo ukuthi abazali umntwana ebe sentathi umzali uthisha umntwana umntwana ibuzayo kanti ukuthi kuyini esingakuncedisa ngakho umntwana.
Lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane. Umnumzana Joyce Banda okuhlanganiswe ePTUZ uthi kunenge ukuhlupha ababalisi.
Okokuqala okufanele sikukhangele ukuthi ababalisi bayakhonona ngendaba yezimali ekhona mhlawumbe okunye okungabe kubangela khona lokho. Then okunye okukhona yikuthi ababalisi singakhangelela izweni lethu bayashota ezikolo. Ngenxa yakhona lokho ababalisi abahanjiswa ezikolo ezisemakhaya abaningi bagcina besukile esingathi thina yiku-transfer besiya ezikolo eziseduze lama-town okubangela ukuthi izikolo zena lezo zigcine zingasela ababalisi. Ikakhulu ababalisi esingathi thina bafundisa ibanga lalawa ababhalayo o-form 4 labo grade 7 iningi labo liyasuka ezikolo lifuna ukuthi liyesondela duzane lezimuli zabo. Okunye esingakukhangela ukuthi indlela ababalisi abaqhatshwa ngayo imthethwe yasiwa eHarare yonke yaba centralized. So khona lokho sokubulala esingathi thina izikolo ezisemakhaya ngoba kuyalethwa abantu ama-teacher sibili afundele ukubalisa abavele endaweni ezikhatshana. Kukanti-ke sikhangele kudala ama-teacher la ayeqhatshwa evele esezindaweni lapho abakhulele khona lapho abahlala khona. So ngenye indlela la thina esingakukhalela ukuthi i-government ibisele lona lo hlelo lokuthi ama district aqhathe abantu ngoba eqinisweni ama teacher manenye ezibapha hleziwe emakhaya futhi khona ukukhuluma khona indawo okhuluma ngazo zilupane langapi kulabo abalisa abahleziwe abangaqhathwa ngukulumeni ngakho ke sithi thina i-government kayiqhathe abantu nalapho abavela khona yikho singakutsho kathesa.
Kuta ngaphandle kwalokho ke kuyalungiseka yini khona ukuthi isikolo siyazuza 0% i-pass rate yaso kuyalungiseka
into elungisekayo leyo kungaba lababalisi umbalisi engavela kuyena indawo uyabe ekwazi ukuthi ufundisa abantu bakibo ahlala labaseduzane labo ngoba ezikolo eziningi okwenzakalayo khathesi ukuthi umuntu uyajikelwa egangeni abe seqeda isikhathi eside ezama ukusuka kuyona lindawo gasacabangi ngomsebenzi usecabanga ube lokhu etshitshe esiyemahhofisini.
Umnumzana Joyce Banda ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lo nkosikazi Joyce Moyo, ingcedi kwezamaphandleni ezimeleyo.
Okuyimbangela yokuthi i-pass rate itholakale iphansi especially ezikolo zemathebeleland north i-issue kakhulu ngizayifaka ku-issue yama-teachers ukuthi kathesi ababalisi abayibo ababalisayo abantwana abakho really committed to ukubalisa not committed ekutheni yikufisa kwabo but kungenxa yendlela lapha abasebenza khona like ama-conditions. So ke siyakwazi ukuthi in terms of ukubhadalwa ababalisi are not happy. So lawe nxa ungekho happy even usiya emsebenzini awusozofaka i-effort eyaneleyo. So bayahamba ukuthi bayethika ama-boxes ukuthi sihambile esikolo. But indlela abafundisa ngayo ayisiyo indlela engaphasisa abantwana. Yiyo i-major thing engiyibonayo yenza i-pass rate ibe very low. Lakho futhi ababalisi bangikhona abayibo abakhona kathesi kungababalisi othola ukuthi kasobabalisi abasuka endaweni zona lezo so abalani ndaba lokuthi abantwana abakhonapho bayaphuma kanjani ngababalisi abasemsebenzini abavele ezindaweni ezikhathana ezishiyeneyo ngingaphinda ngikufake kungasikuthi ngiyabandlulula ngithi abantu abasuka emashonaland bezofundisa ngakwela mathebeleland abasoze bafake amandla ngendlela yomuntu yabe sethi kufundiswa abantu bakithi ngakhona so one babe ngabuye emaklasini two babuye emaklasini bafike bakloke kuphela baloge in kuphela kodwa ukufunda kwangkhona kungabiyi kufunda two kule ndaba yama distances ezikolo zemathebeleland north I think this into seyakhulunywa kaningi ukuthi abantwana bahamba ama distance amade kakhulu ukuthi baze bayafinyelela isikolo uzathola ukuthi umntwana ocover i-distance engasuka ukungaba ngamakhilomitha ungavele kudlule i-10 kilometers sinkulu kakhulu for umntwana ukuthi aye concentrate and yikho kutholakala ezikolo eziningi zemathinoth umntwana uyavuka ekuseni ahambe afike esikolo ediningi ukubala kwangikhona uzazwisisana athi aphenduka ahambe futhi i-distance ayifike ekhaya ebusuku akula magetsi lapho ahlala khona inkuni sezihlupha amakhandlela imali yangikhona abadala bayathola ngaphi imali yokuthenga iparafini amakhandlela akala sikhathi sokubala umntwana ofunda emakhaya lokho futhi yikho okunye okungezelela ukuthi abantwana uthole ukuthi ekupaseni vele sisesekhatshana
kulungiswa njani kolokho
lokho sokudinga vele ukuthi sibe lo hulumende ovele elokunakekela abantu olabantu yethatha othi lalapho abantu bekhuluma alalela these are not new things okuthiwa kukhulunywa okokuqala izinto ezitshona zikhulunywa but asikaboni i-effort ekhanyayo ukuthi kuyalungiswa lokhu futhi sokusitsho ukuthi asingakufaki ezandleni zikahulumende kuphela because we've seen ukuthi uhulumende uvele usasekhathana lakho abadala abayibo abazali babantwana akube yibo asebezama ukuthi kathesi bakhanyele ukuthi abantu babo baphiwa imfundo ezingene elinjani bakhona abadala asebefundile ezigabeni zona lezo abanye bangaphandle kwamazwe abanye bakhona basemadolobheni bangathi nxa sekuthe bona bafunda baya kwezinye indawo bakhohle lapho abavela khona now it means ukuthi sokumele kutholakale ama-solutions avelela ebantwini bazona lezo ndawo ukuthi bake babone ukuthi labo babaphatheka endleleni yokuthi abantu ababo banjani bathole imfundo engalingcono it's not about giving in monetary ukufaka imali phakathi okunye ikufaka imbono
lo ngunkosikazi Joyce Moyo ingcwedi yezemaphandleni ezimeleyo yele yesitudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwe singapha sivela eVoice of America eWashington. Okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyathokoza njalo ukuba sithola ithuba lokuba sihlangane sibe ndawonye.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje mfuna sikhangele isihloko sendaba eyalethwa nguNicodemus ebuza uJesu. Sifumana lokhu kuJohn chapter 3 ibali verse ka-4. UNicodemus wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena kokwesibili esiswini sikanina azalwe na? UJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uba umuntu engazalwanga ngamanzi langomoya angeke angene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama yini kuyinyama, lalokho okuzelwe ngomoya kungumoya. Ungamangali ngoba ngithe kuwe, ngabe lizalwa ngokutsha. UJesu ekhuluma la ephendulana lo Nicodemus. Khanya wamangala sibili uJesu ukuthi kambe yena uNicodemus engumfundi langumphathi wenkonzo yamaJuda leli qiniso khanya wayengalazi. Akujesu wamangala ukuthi hawu uzumbuza into eqatheke kangaka, wena ukhanya ungayazi kodwa ufundisa abantu. Ngakho bafundisana. So siyananzela lapho ukuba uJesu wachasisa indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi njengabantu. Siyabona ukuthi uyafaka lapha kamgcibi ukuthi akumele ukuthi umuntu azale kakutsha okukamoya. Uthi okokuqala uyazalwa ngumamakho, okwesibili ngoba umuntu ungumoya ohlala phakathi kwenyama. So kutsho ukuthi umoya lwana uNkulunkulu awufaka phakathi wethu uwona ongafiyo. Lowo moya yiwo ke okumele ukuthi uzale kakutsha ukwanisa ukuba uzalelwe kuye uNkulunkulu. Ngoba nxa ungazalwanga kakutsha futhi lo moya uyabungezwa ibizwi likaNkulunkulu, iphimbo likaJehova. UJesu lapho uyachasisa ukuthi hayi akudingakali ukuthi ubuyele esiswini sikamama, kodwa into edingakalayo ukuba umvumene uJesu angene phakathi kwenhliziyo yakho abuse abe nguye okuguqulayo. UJesu nxa engena phakathi kwakho ngamandla kamoya oyingcwele ekutshintsha impilo yakho, uyavuka kakutsha ube ngumuntu osusizwa iphimbo likaJehova, ube ngumuntu osukwanisa ukuthintwa nguJehova, ube ngumuntu njalo ophila esigabeni sokuphenduka ngaso sonke isikhathi. Unanzelela ukuthi thina silamandla okuphila impilo leyo, kodwa impilo yethu ivela kuJehova. Ngakho-ke lapho uJesu uyamchasisela uNicodemus, kodwa akachasiseli yena yedwa, uchasisela lathi ukuba wena lapho khona mlaleli wami, umbuzo okhona ukuba kambe usuzelwe okwesibili na? Uzalwa ngomoya kaNkulunkulu ekuguqula, ekuletha ukuba impilo yakho ivuswe nguJesu. Ngoba uJesu uthi yena, ngiqinisile ngithi nxa umuntu engazalanga kakutsha ngamanzi langomoya angeke angena embusweni kaNkulunkulu. Akhulume ngokuthi ube yimember e-church, kumbodwa hhayi ubani usejoyinele i-church, kodwa ukhuluma ngokuthi wena umphefumulo wakho uguquke uthathwe nguJesu ubuswe nguye. Ngakho-ke ngibona ngani isifundo sanamuhla siqakathekile, ngoba sikhomba thina, sikhomba wena ukuba kambe wena impilo yakho siwayinikeza yini kuJesu? Umphefumulo wakho, umoya wakho siwaguqulwa nguJesu yini? Uyawubusa na? Njalo ilizwi likaNkulunkulu uyalizwa yini? Nxa ungakuzwa konke lokhu kwezinye isikhathi, khonokho ukuthi awukafika esigabeni sokwekela ukuba uJesu abuse empilweni yakho. Ngakho-ke isikhuthazo silazo namhlanje ukuthi yilo lalowo khona azihlolisise impilo yakho ukuba kambe uJesu uyaphila yini phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Namhlanje siyathandaza sizilethwa kuwe ukuba usiguqule ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Njalo kuba Baba sikwanisa ukuzalwa kakutsha. Baba egama likaJesu siyathandaza kulaba abalaleleyo, basize lalaba abazathandaza, thintana labo ubaguqule batshintshe impilo zabo ngamandla kamoya engcwele amangalisayo kakhulu. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Shine Ndebele owasungula amabhizimusi achiyeneyo kobulawayo kodwa yena esebenzela eBilitane. Asimzweni echasisa.
Ibhizimusi lokuqala engizakhuluma ngalo yimqondisi in Shine Driving School. Sitholakala kulink estate ku office number 8 between 10 and 11 George's Lunde kobulawayo. Siyafundisa abachayeli abacha ukuthi babe lama provisional license. Siphinde sibafundise njalo ukuchayela izimota ngendlela eqondileyo njalo la ngendlela ephephileyo ukuthi babe ngabachayeli abezenelisela ukulandela imilayo lemfundiso yonke ngesikhathi sebesemgwaqweni. Abachayeli abazenelisa ukuthi bavikele abantu ezingozini baphinde aziphephise njalo labo ezingozini. Ngizaphinda ngikhulume njalo nge-M&S Healthcare Institute ifundisa omongi esibabiza thina sithi ngama-carers kumbe ama-nurse aides. Abonga abantu abesezindlini kungabe kumbe kusezibhedlela. Sile sivumelwano lezibhedlela zikahulumende ezimbili lapho abahamba khona sebesiyayenza ama-practicals.
Ngaphandle kokufundisa abongi laba kulokunye na elikwenzayo kuleli bhizimusi.
Amanye ama services esiwa offerayo khona lapho nxa kuyukuthi umuntu elesigulane ekhaya kumbe uyagulelwa usudinga ukuthi uncediswe ngabantu abakufundeleyo ngezinye zezinto esiphathisa ngazo. Siyachaza intengo ephansi, sikhiphe thina umongikazi kumbe sikhiphe ama carers ethu ukuthi abuye emakhaya azokhangela isigulane sakho, bamgcine umuntu ogulayo ngendlela efanelekileyo la ngendlela ezayenza ukuthi enelise ukuthi asile njalo masinyane.
Sizwa njalo ukuthi lilolunye uhlangothi njalo oluphathisa abantu, lusebenza njalo lolu hlangothi?
I-Good News for Life Trust lay i-organization i-organization e-charity asitholi nzuzo kuyo, ayisiyo ye-profit. Organization leyo yasungulwa ngo-2017 ile njongo yokuthi incedise abantu abaphatheke nge-cancer, iphinde njalo yenelise ukuthi ingene emaphandleni ikhankasa ifundisa abantu ngezifundo ze-cancer lokuthi kuqhakathike kangakanani ukuthi bahlolwe kusesemasinyane, baphinde njalo bathole ukuncediseka kusesemasinyane umkhuhlane lo ungakamemetheki. Sike sasebenza le National AIDS Council, sasebenza le Women's Affairs, saphinda sasebenza le Ministry of Health ngokukhankasa sifundisa abantu ngalo mkhuhlane we-cancer lokuthi yikwini okumele ukuthi bakwenze kusesemasinyane.
Sikhangela imbali yakho, wakhula uvele ulephupho lokusungula amabhizimusi, kwenza njani laphana, kuyini okwenza ukuthi uqalise ibhizimusi?
Ekukhuleni kwami ukukhuluma iqiniso angizange ngazibona ngisiba ngusomabhizimusi, ngoba ngangifundiswe ngendlela yokuthi kumele ngikhule, ngifunde, ngithole umsebenzi, ngisebenze. Kodwa ngithethe ngiqedile isikolo ngoba ngafundela ukuba ngumongikazi, ngaba lethuba lokuthi ngisebenze lama-organizations abizwa kuthiwa ngama-non-governmental organizations. So ekusebenzeni lezinhlanganiso lezi yikho lapho engabona khona ukuthi kuningi umuntu angakwenza emphakathini, kuningi umuntu usizo angalubisa emphakathini aphila lawo. Yikho lapho engaqalisa khona ukukhangela ngelinye ilihlo, ngase ngibona ukuthi amathuba amaningi njalo umuntu angangena kwezamabhizimusi eneliselayo ukuthi ancedise umphakathi ngezinye zezindlela.
Yiwaphi amazwi ongatshiyela abanye abatsha abafuna ukuthi bangene kwezamabhizimusi?
Engizakutshela abatsha abafuna ukungena kwezamabhizimusi yikuthi faka uNkulunkulu kuqala, themba uNkulunkulu kukho konke ongabe ufisa ukukwenza, ungakunikela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyayenza ukuthi kwenzeke. Ngoba le support system, ifamily yakho, ingakusupporta imelawe kukho konke okwenzayo uyenelisa ukuthi uphumelele njalo unqobe. Lokuyala ufunda ngezamabhizimusi kuqakathekile njalo kubalulekile ukuthi wazi okwenzakalayo ngoba izinto lezi ziyala zitshintsha.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo nkosikazi Shine Ndebele, yena owasungula amabhizimusi atshiyeneyo koBulawayo kodwa esebenzela kwelebhilithane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo.
Sekakhulu Dabo kaNcube ungadinelwa kusasa. Kwezomdlalo kulomdlalo omkhulu weSuper Bowl lamhla kwele Melika. Kuthokozelelwa ngabantu abaningi iqembu leSan Francisco lidibana leKansas zindala zombili. Kwezenguqu intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini komdlalo okugcina womncintiswano we-Africa Cup of Nations ozadlalwa namhla ebusuku.
Umlandeli womdlalo wenguqu uTaurai Mathandi Rocha uthi iqembu leNigeria lizaphakamisa inkezo ngoba lilabagadli abayimbabazane.
Nambo Nigeria singatshaba ndro. Nigeria yawo ile full force phambili. Ikhonte yangikhona lana istrong. Nayo ngakhontinya bekufomula la. Then hayi defense isolid Nigeria. Ngeke ngiyisolasole nje. Then Ivory Coast ilama mistakes, ilama wins amaningi ngale. Hayi unamaphena lani lani. So I think Nigeria le abayini.
Omunye njalo olandela le midlalo ye-Africa Cup of Nations uyisa yadini laye uthi iqembu le-Ivory Coast lisinde ngenhlanhla ukuze lifinyelele ku-final. Owesifazane othanda umdlalo wenguqu uPhali Dlakamadaka uthi laye uhamba leqembu leNigeria.
Esifisayo ukuthi Nigeria ingafiki uma-penalty ungafika uma-penalty isingadliwa. Ngendaba yokuthi siyadlala kunale ladlala leSouth Africa yafika uma-penalty iIvory Coast bibakhanyele. So hayi mina ngingazi. Ngokwami ngisekelele Nigeria iqembu ngifisa ukuthi ube yiNigeria winayo.
Unozindaba uthatha imifanekiso yezemidlalo uResta Chikomo uthi yena akasekeli hlangothi kodwa ukhangelele ukuba umdlalo uzachaza.
Usikhangelele ama-finals anamuhla e-AFCON asazi ukuthi yiliphi iqembu elizawina phakathi kwe-Ivory Coast leNigeria. Njengoba sikhangelele ukuthi abadlali abadlala lama-team lawa ngabadlali abakhanya bengabadlali abaphezulu abadlalela ama-team ayemazweni, lesophu uzabe umdlalo olibazisayo omnandi.
Owadlalela iqembu labasakhulayo le-Highlanders uTinashe Dube uthi lamaqembu azayehlukaniswa yimbekwa ngoba zindala zombili.
Ama-big team zonke nimbona ngani hayi bonke yi-two mbonani badlala ibhora ifuna ngani liyafana nje bona ngani hayi songaba yi 90 minutes draw sibili sesingaqedelana uma extra time penalties ngani cause hayi iCote d'Ivoire sengayinika lami nje uyi chance yona because of i support. So hayi bona ni Cote d'Ivoire nga kwehlula ukuthi wine sesingaqedelana ku uma extra times.
Odlalela iqembu le-East Rovers uMichael Moyo laye uthi abasekeli sebengadlala indima enkulu kumpumela yalomdlalo.
I-Ivory Coast njengoba babe le-support eningi so bazaba baningi ukukhulela iNigeria and then bengakhulela iNigeria, iNigeria ma ingakulandela kwinto lokuthana bazoswela i-power to overcome i-Ivory Coast due to i-support eyabikhona e-ground. But the type of play yabo i-good.
Omunye njalo olandela imidlalo ye-Africa Cup of Nations uSimbarashe Chitamba uthi yena imali yakhe uyifaka kuqembu le-Ivory Coast ngoba lile nhlanhla enkulu.
Cote d'Ivoire yawina 2-1 kumbe 1-0 abayi kumapenalty. Cote d'Ivoire yawina, iNigeria sijetsiwinile. I-Cote d'Ivoire izayidlalela futhi ukuthi i-home njalo ifuna ukubreaka le-record ukuthi i-home i-30 cup. Afika ku-final vilokokha uyazile kwenzeka. Amalutshwana amatimu othe home efika ufinal bathatha le advantage ukuthi baku-home nama-supporters ama-fans abaniki intshukutshu lana othi bedlale njani.
Iqembu le-Ivory Coast selake layiphakamisa kabili inkezo ye-Africa Cup of Nations ikanti ele-Nigeria lona like layiphakamisa kathathu. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yezu ligqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale zulukandaba.